So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla zingamathumi amathathu kuNhlangula 2019 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeDajamuka sesijikile campaign ithi abantu kumele bahlale bakhalele umsebenzi kusasa bezihlalele ezindlini zabo.
The shutdown will start from Monday, the 1st of July 2019 to Friday, the 5th of July 2019.
Ukukhalala umsebenzi lokuhlala ezindlini kuzaqala ngomvulo ukuze kuyefika ngolwesihlanu. Lokhu kusekelwa ngabanye abantu.
Nambona ngani into engcono ukuthi abantu bazidalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Amapolisa athi azahlolisisa okuzabe kusenzakala kusasa ngesikhathi abantu bekhalala umsebenzi.
Sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapholisa akhona, amapholisa njalo bazabe bekhangela bebona ukuthi abantu nxa besebenza nxa behamba kulokuthula.
Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikelana leDR Congo kwele Gibhithe.
Wonke amaqembu akhangelele ukubana nqobe ikakhulu leZimbabwe likhangelele ukubana linqobe ukuze liphumelele phambili alikaze lifike kuma-knockout stages AFCON.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yeDajamukazi bakhalele umsebenzi kusasa ngokuhlala ezindlini zabo. Inhlanganiso le ithi abantu bahlupheka okumangalisayo okwamanje. Umnumzana Promise Mkhwananzi, umkhokheli weDajamuka sesijikile campaign, uthi bakhangelele ukuthi abantu abaningi bazazihlalela ezindlini kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu.
The shutdown will start from Monday, the 1st of July 2019 to Friday, the 5th of July 2019.
Ukukhalala umsebenzi lokuhlala ezindlini kuzaqala ngomvulo ukuze kuyefika ngolwesihlanu. Ngesikhathi lezi sikhangelele ukuthi uMongameli Mnangagwa uzakhuluma labantu ngokwenzakala elizweni, ikakhulu ngokugugudeka komnotho.
During this period, we expect and to do something about the rampaging political crisis and untold economic hardships facing the generality of our people.
Uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe leZimbabwe, ngakho ke sokumele achiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
UMongameli Mnangagwa ubhekane lokulandelayo ukuthi ajiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, njalo lokuthi akhulumisane labantu bonke ngokudlelana kukaZulu, uhulumende wakhe labanye abantu.
If President Mnangagwa refuses to yield to these demands, on Saturday the 6th of July 2019, the people of Zimbabwe will be left with no choice but to come out of their homes and march to the State House in Harare.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gibson Mlawuzi.
Mina ngifikela khona lokhu ngifuna imali, imali akula mali, akula msebenzi. Manje singasebenza singaholi kuyabe kuhambelana njani mfowethu?
Ubona ngazani abantu bangahlala ezindlini bazaze babuyele nini emsebenzini?
Ha, yikho lapho uzayithi khona bona lama lamajaha babona thuna izinto ziyabheda lapha, bona bayashuda thina siyafa ngendlala la. Ababisi imisebenzi, babisi imali lokudla. Ikho sikufunayo.
Kodwa abantu abayisabi yini ukuthi uhulumende angabethusela?
Abantu abasela option ngoba nxa ulambile kuyafana lokuthi vele usifile kudala. Anjabona. So akuncedi ukuthi uhlale kuphela wesabe, kungcono singene esitridini.
Unkosikazi Madonna Ndlovu uthi abantu sebekhathele ngokwenzakala eZimbabwe.
Nambona ngani into engcono ukuthi abantu bazihlalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Ubona ngazani ke amapolisa lamasosha phoka akasoza angenela abantu abagandi ngakhonoko?
Amasosha nxayo benganika i-directive yokuthi aganda abantu azaganda abantu, kodwa noba bengabaganda abantu bazabe baganda, kodwa imali ayisoze ibuhambe emasosheni, so babenza into engayisiyo.
singathi ke kunjani kodwa libhekane lakho khona pho lapha likhona
ah khona kuvele kunzima kunzima kukhulumeki
imali pho abantu bayithola ngapha ukuthi baphile insuku zonke
akula mali sosethi abantu badlisa abantu ukumbilizwe lonke lichabalale izibabu ichabalale ukuthi bebone ukuthi akusela lokho
isikhulumelisa amapolisa usenior assistant commissioner Paul Nyati uthi bazahlolisisa okuza kwenzakala kusasa
ngakuyikuthi kule izinto ekumele sizithele kuZulu sizayenza njalo sathethi njengeZimbabwe Republic Police sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapholisa akhona amapholisa njalo bazabe bekhangela bebona ukuthi abantu nxa besebenza nxa behamba kulo kuthula
ibandla lezanu-PF lithi kubi okwenziwa inhlanganiso yetajamuka sesijikele campaign omunye wabasola lokhu ngumnumzana Belief Gawule wake wamela ijolojo edalele Senate.
Kulokho kufiswa kwenziwa ngabantu ngiyakuzwa sibili kodwa ke ikuthi abantu bona kwesinye isikhathi indlela abasebebone ngayo kodwa ke mina ngithi kodwa ukubona kwabo mbona ngani ngithanda ukuthi ngahluke mbijana kikho ukuthi hayi kade ngisithi mina ngabe siyancedisana ukuthi yona lowo mumo ozanywa nguhulumende ufeva bona ikakhulu njengezisebenzi ekade zihola imali eyi-RTGS. Kuthi ukuqala kulokhu zwakhona ku-announce kusenziwa kuqalisa ukuthi kusebenze kukhanye imali lezi zangaphandle zisiwa amandla lazo siye ama-rate lana sesiya phansi okutshengisa ukuthi kulokulungisa okuthile kodwa ngingakhohlwanga ukuthi phela ama-austerity measures lana esasikhulunywa nguminister we-finance akade bekhangelele khona uminister we-finance kunye lo minister we-industry uNdlovu bebekhangele khona ukuthi xa kade sokunje le ntengo yezinto iza kuyehla iye phansi ngibona ngani sibancedise ekwenzeni khonokho yikho ngikubonayo ukuthi kadesi umumo lo uyazilungisa wona ulungise uhulumende ule ndlela zokuncedisa ukuthi abantu izinto zabo zibe ngcono
kodwa abantu bayakhala sibili babagawula bathi-ke intengo yempahla ejiyeneyo isikhuphuke okumangalisayo kambe bakhala nje yize nje kuphela kube kuvele kunjalo
kuliqiniso libuhlungu khonokho esimele silivume futhi ukuthi izinto zikhwelile kodwa ukukhwela kwezinto kwakhona uhulumende ukhanyile ukuthi ule ndlela zokuthi akulungise khonokho nakhona kwasekwethulile kathesi okokuthi kusebenze imali eyodwa phakathi kwelizwe kungabi labanye ababangcono kulabanye sonke silingane ngemali naleyo esilayo kungakhathaleki into zike zakhwela izolo kodwa ukukhwela khonokho gibs sikukhangele kwenze ngabomo akulento esingakhwela suku zonke lento ethengwa kolapho lento engadingwa kwenye indawo ekhwezwa suku zonke kuvuka kukhweza yiwo kutengisa ukuthi yiyo kuthiwa yi-sabotage sibili ebuhlungu kakhulu nxa ungazange uhlangane layo
abantu abaningi kubeke kanje babagawule bathi abalaqiniso lokuthi kwenzakalani even labo somabhizimusi bathi ukukhuphula impahla benzela ukuthi phela bazivalele lokho kuthiwa yi-hedging yokuthi nxa kungadubuka phela asale bambe kunye akunjalo baba
yazi kips mina ngifuna ukukutshela mhlobo wami ngithe umthuli wakhuluma akekho u-finance minister ongcono lapha ezwenikazi le-Afrika ongedlula umthuli Ncube ngoma khangela umthuli Ncube uyayazi into ayenzayo ungakhangela yonke into yena le eyenzileyo ukhona lokho kukhupha kwempahla kade kuyinto yesabhodedile into yena le eyenzileyo kade siyethu sebona abantu kade beganga bona abade besenza into ezezimali lapha umthuli ukhulumile wathi yena hayi kuzaba buhlungu endleleni lapho esihamba khona lapha kathi okathi kodwa phambili kuzaba ngcono
inhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iZimbabwe Congress of Trade Unions zithi kazisizongxenye yalokhu okwenziwa yitajamuka sesijikile campaign.
Zimbabwe, the voice of America.
Senana masiva
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje ngixoxa lomnumzana Ngwenya sakwamukela kuhlelo baba Ngwenya
ngiyabonga baba Thusi
ye akusitshela ukuthi ukuyiphi inhlanganiso
mina ngunhlanganiso ebizwa kuthiwa yi-Matabeleland Cultural Trust inhlanganiso ekhangele ama-artist aweze culture
lapho ke uchoni sibili ezamasiko labe likhangeleni
nga ungathi uyabhekisa kathi sizwabona ukuthi indimi zethu kakhulungapha emathebelendi eziningi ziyalokhu zichabalala kusenziwa ukuthi mhlawumbe amabhuku ezingafundwe ezikolo ngasabhalwa ngendimi eziqondileyo zenezo njalo kulokuthi ijevele indimi zenzukazi khulunywa okuya ngaphi labahlabeleli abafanele behlabelele ngalezo ndimi maybe kabekho kumbe labakhona ngani balenhloni bayesaba ukuphumela egcekeni. So ke thina njengayo laleli nhlanganiso sizama ukuvuselela ukuthi each and every tribe ekhona kulolu hlangothi lwangakithi lwangapha lwemandebeleni bekwanisa ukuthi bavuselele amasiko abo through ukuhlabela kumbe ukwenza imidlalo enjengamadrama kanye lokubhala izingwalo lokunye nje okumayelana namasiko esingakhangela nje into ezinjengeweaving yamabhasikiti lokubaza okuthize. Kukhona ezinto ezibazwayo kumbe ezenziwa ngezandla eziqondana exactly lama-tribes athile kumbe ezenziwa kuphela ngama-tribe athile.
Selenzeni khona manje okutshengisela ukuthi umsebenzi lowo seluqalile?
Mhlaka 26 May kube le cultural expo khonapha koBulawayo lapho nje besinxuse khona abalobi thize bafike bazo exhibit amabhuku abo nabanye nje abantu abaku-culture abafike bazotshengisa umsebenzi abawenzayo nje abantu njengemigido kakhulu saba le migido lokuhlabelela mhlaka 26 May.
Singathi kodwa nxa likwenza khonokhu abantu bathini?
Bayakuzwisisa, bayafisa sibili kakhulu ukuthi ngawe ukuthi kuyaqhubekela phambili. Kungasikhangele nje ama-stakeholders wethu abantu abanjani engathi bangama-interested parties. Ama-institutions anjengayi-traditional leadership, izinduna lamasebhuku. But bona luhlelo oluqonde kakhulu lolo ngoba yikho abakulwisayo la kwezindaweni ezingaphansi kwabo bezama ukuvuselela amasiko kodwa kusehlula ngoba bakuyonanzelela ukuthi intsha ekhona yanamhlanje ivele island ndaba kakhulu lekhuluma lento zamasiko akithi instead iwarde kakhulu ngokuthatha amasiko akwamanye amazwe njengokuthi ungakhangela khona lapha koBulawayo abafana abaningi abancinyane lapha vele bazithandela ukuthi balalele R&B music labo hip hop okuyinto zase-America khona ngalezo ngasuza lapha kithi eZimbabwe. So kuba lo hlupho-ke lokuthi amasiko abe lokhu inyamalala zatshose kumbe le migido ethize iyabe lokhu inyamalala izona ezungela muntu okupromotha maybe ukuthi idlale kumbe lokuthi abangama-artist akhona abanjani bangabi nenhloni baphumele egcekeni bazipose ukuze kwanise ukugcinela amasiko.
Ye, siyakuza kakhulu-ke insizo yakwethu kodwa isikhathi sesiloku mangoye-ke akuvalelise abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu balaleli ngokusilalela namhlanje ku-Studio 7 olivaliswayo yimi uNgwenya. Ngiyathemba ukuthi sizasenza sonkeni ukuze sikwanise ukuqhuba sivuselele amasiko ethu ngoba isizwe siyatshabalana, isizwe singela masiko siyatshabalana.
Siyambonga kakhulu-ke ubaba uDennis Ngwenya weMatabeleland Cultural Arts Awards Trust ukhona ngale-ke koBulawayo. Silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo. Umthembo sithemba uGibbs Dube lilani.
Siyawagcina amasiko
ngela
manyama
sike sizwe okwamanje esiphathelene labatsha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe tisha ubhalo olungaphansi kwesihloko esithi essential skills for highly successful youths. Ukhero uthi kimi, hayi Mike, ugwalo lolu lulenjongo yokuthuthukisa abatsha. Kero malunga, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo. Unjani?
Ngiyaphila. Unjani?
Hayi mina ngiphilile, ngilethemba njalo ukuthi labo abalaleli bayaphila. Namhla kuhlelo sikhangilukuzwa okuningi mayelana logwalo lwakho olusha lolu olungaphansi kwesihloko esithi essential skills are for highly successful youths. Awungitshela okuningi ngogwalo lwakho mama.
Okay, ngiyabonga. Ugwalo lolu ngilubhale okwenyanga ezimbalwa ngilenhlo yokuthi ngikhuthaze abatsha ukuthi bazithuthukise enhlelweni ezitheneyo abangabe bezenza kubalisela ukufunda ezamabhizinisi kumbe emsebenzini lapho abasebenza khona. So ugwalo lolu lukhangele esingathi ngesikhiwa ngama-skills akhuthazwayo kakhulu ukuthi abatsha ukuthi nxa bethatha izinqumo empilweni zabo bathathe izinqumo ngokuhlakanipha okukhulu.
Uthinta udaba mayelana ngesikhiwa sithi ama-careers angithi bengifisa ukuzwa kuwe ukuthi njengoba eningi labasakhulayo ikakhulukazi eZimbabwe bakhona abaningi abafundileyo ngempela kodwa bayakhala besithi imisebenzi, ubona ngani ugwalo lokho lukhangela ukubasiza na?
Kulesahluko esikhuluma ngalokho esikuthi entrepreneurship, isahluko esi sikhuthaza abatsha ukuthi bangakhangeli kuphela ukuthi bona bathi bangaqeda ukufunda ema-university ema-college bathi bafuna ukuqhatshwa. kabafune ukuthi baqale amabhizimusi angathuthukisa lapho abahlala khona ukusolva bakwanise ukuthi bathole bayenze ibhizimusi esolva a particular problem kulapha abahlala khona.
Ugwalo lwakho luyathinta njalo ngesingisi bathi emotional intelligence. Awuchasisele ngamafisha ukuthi nxa umuntu esethinta udaba olwe emotional intelligence lapho ukhuluma ngani?
Okay, emotional intelligence ikhangela singathi ngama emotions omuntu. Eh, nginike umzekeliso, nxa umuntu esemsebenzini kungenzakala ukuthi kufike abanye asebenza nabo bakhulume okubi ngaye. So emotional intelligence ithi wena kumele ubuhlakaniphile in terms of ama emotions. Kumele ukuthi ukwazi ukubona ukuthi umuntu lo ngathi uhlose ukhona ukuhlosileyo, mhlawumbe umuntu usuke lapha ahlala khona engajabulanga. Ma lowo muntu efika emsebenzini, wena nxa uyi-emotionally intelligent akumelanga ukuthi ulwisane lalowo muntu. I-emotional intelligence ithi zikhangele wena ukuthi ama-emotions akho ngaleso sikhathi athini.
Awungitshele-ke ugwalo lwakho lule njongo yokuthuthukisa abantu abasakhulayo abadabuka kwele Zimbabwe kuphela na?
Hhatshi, lujonge ukuthuthukisa abatsha nje bonke jikelele, ngoba inhlupho lama-skills afunwa ngabatsha kulesi sikhathi esesiphila kiso ese-21st century. Ngama-skills nje afanayo nazwe wonke.
Isikhathi sesingasavumi, sesifike emaphethelweni ohlelo. Bengicela ukuthi ugqibe uhlelo utshele uZulu ukuthi nxa befisa ukuthenga ugwalo lwakho kumele bayephi, njalo nxa befisa ukuxoxisana nawo kumele bayephi.
Caroline Mpunga ku-LinkedIn, kumbe bangidinge njalo ku-Facebook ngegama elifanayo, kumbe ngingabanika i-email address yami ethi yona carolyne05@gmail.com. kumbe bangithole ku-WhatsApp, inamba zami zithi 0026876139209.
Hayi, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu lwabantu.
Ngiyabonga kakhulu.
Isikhathi yiso esingasavumi. Ngithwaka kwemuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami, ngikhona ku-Twitter, njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, iyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwalamhla, valisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe, ngithwala komuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Okwamanje ke sokuyisikhathi sokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi useNispanda. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo okhulumisana lathi njengesizwe seZimbabwe, ukuba nxa isizwe siphakathi kwenkinga siphuma njani phakathi kwayo. Nxa sikhangele ilizwi likaNkulunkulu lapha, ngikhangele imlando wesibili ichapter nga-7 ivesi nga-14 ngizabala kiyo. Lithi lona iBhayibheli, uba abantu bami ababizwa ngebizo lami bezithoba, bakhuleke bengidinga, bethiya indlela zabo ezimbi, mina ngizakuzwa ngisezulwini, ngithethelele izono zabo, ngikhulule ilizwe labo. Amehlo ami azavuleka, lendlebe zami zizalalela umkhuleko owenziwa kulindawo. Siyakwazi thina ukuthi nxa sikhangela amaviki lawa edlulileyo, ilizwe lethu lingene phakathi kwenkinga. Nxa sikhangela ezomnotho, abaningi sebedidene izingqondo ukuba bazakwenza njani. Nxa ungena ezitolo akuthengeki, nxa uphuma usithi ungcono ngethela amafutha ezimota akula, nxa usithi uyayenza lokhu kunzima lokhuyana kunzima. Abaningi phakathi kwethu engxenye ngikhuluma kanje abatholanga ukudla. Kodwa sithini nxa kunjalo? Lapha sikhuthaza ilizwi likaNkulunkulu lithi lona, nxa kunjalo, uNkulunkulu ukhangelele abantu bakhe. Uthi uba abantu bami ababizwa ngebizo lami bezithoba. Ngobani kanti abantu bakaNkulunkulu? Kuthi lapho uNkulunkulu ukhangele ibandla. Namhlanje ngikhuluma lebandla lomzimba kaKristu. UNkulunkulu ukhangelele thina ukuthi yithi esilezihluthunela zokukhulula ilizwe ukwenzela ukuthi ezomnotho zibe khona, abantu bakhe badle basuthe, kube la yonke into kusebenzeke kakuhle. Sikhulula njani thina njengebandla lezo zomnotho? Lapho yakhuluma uNkulunkulu ekhulumisana lathi uthi into eqakathekileyo ngumkhuleko. Ikho lapho izwi lakhe lisithi lona, uma abantu bami ababizwa ngebizo lami bezithoba bakhuleke bengidina. Ngakho into edingakalayo eqakathekileyo yikuza phambi kwaNkulunkulu, ibandla lizozithoba limdinge. Singenza onke amacebo kuthiwe hayi lapha iMinister of Finance iyenze kanje, silwe thina sodwa. Abanye bethi hayi ngabe kwenziwe ngalindlela. Kodwa mbona nxa sikhathesi sigabe sesikiso sokudingakala ukuthi ibandla likaKristu lize phambi kwakhe lizithobile, liye kuthi Baba sesizame yonke into, khathesi sokudinga wena ukuthi ungenele elizweni lakithi. Ngoba uthi yena ngezwi lakhe lapho uNkulunkulu kumele kukhulekwe, ngiyabona lapho izwi lakhe lithi njalo kumele abantu bechiye indlela zawo ezimbi. Kuthi ukuthi kuyabe kudingakala ukuphenduka njalo njengelizwe ukuze uNkulunkulu asizwe. Nxa siphenduka izwi lakhe lithi yikho okuvula indlebe zikaNkulunkulu, asiphendule. Sizabona ilizwe lethu lalo kusiba lokuphenduka, le turnaround ikwi-economy yethu, kwezomnotho, abantu bathola ukudla.
Akuyiphethe mfundisi.
Izaphetha ngokuthandaza. Baba, ngegama likaJesu sithandazela ilizwe lethu leZimbabwe, umoya wakho ingcwele. Siza kuwe sizithobile, siphenduka thina njengelizwe ekuzo zonke izono esilazo. Sigezise ngegazi lomntana wakho uJesu, usithethelele njalo uphilise ilizwe lethu. Kube lokudla, kube lokusutha ebantwini bakho, ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo, sahlangana lawe ke ngeviki ezayo. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikelana namhla leDemocratic Republic of Congo kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Iqembu leZimbabwe kumele linqobe emdlalweni lo ukwenzela ukuthi liqhubekele phambili kumncintiswano weAFCON. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lo muzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo.
Wonke amaqembu akhangelele ukubana nqobe, ikakhulu leZimbabwe likhangelele ukubana linqobe ukuze liphumelele phambili alikaze lifike kuma-knockout stages e-AFCON. So kuqakathekile ukubana benqobe ukuze bebe lethuba elihle lokukwenza lokho.
Nxa ukuthi linganqobanga iqembu kuyahamba njani? Njalo le-DRC lalo linganqoba kuyabe sokume njani khonapho kungalani ye-group A le?
Siyananzelela ukubana amaqembu amabili emagrupini lawa akhona angu-6 ayaphumelela ukubana ephambili, kube sokusithi lamanye amaqembu amane azaqeda kakuhle ku-position 3 lawa hamba phambili. Kungakho iqembu leZimbabwe likhangelele khonokho ukuthi mhlawumbe lingaqeda lingu-number 2 ma linganqoba iqembu le-DRC, kuye kuthi iqembu le-Egypt linqobe iqembu le-Uganda. Kodwa iqembu le-Uganda ma lingathola i-point ku-Egypt, iZimbabwe yabe isikhangelele ukubana yona-ke iqede ingamanye amaqembu lawa amane abeqede ekakuhle ekunumber 3. Kungakho-ke kuqakathekile ukubana iZimbabwe ihambe nje isiyazidingela ukubana inqobe idinge i-3 points ukuze iqede ile 4 points iyabe isile thuba elihle. Sokuyakuyeka-ke ngokuthi kwamanye amagroup kuyabe kuhambe kanjani.
ubona ngazani kodwa kuyaphuma njani kuna banxa ungachaya lokho kuthiwa ibhula sangoma
ikufana nje iqembu le Zimbabwe lona liyandisuka sidanisa kodwa namhlanje ngibone ngathi liza nqoba ngethuka eqandeni iqembu leli eleDRC sesike salichaya kuma qualifiers sabuya sadrawa ngelalo kungakho ke ngikhangela ukubana namhlanje iqembu le Zimbabwe linqobe ngethuka 0.
Umuzi wethu hadebe ingcwethi kwezemidlalo sixoxelaye ekobulawayo siphinde sabuza abantu umbuzo lo ukuthi kambe iqembu elizaphumelanyeke kuFacebook kuVOA Ndebele kuzobuya leVOA Studio 7. So ke siyabona ke uPatrick Sithole uthe Zimbabwe 1 DRC 1. Kuzobuya ke uHumphrey Tsopotsa uthi Zimbabwe 0 DRC 2. URay Sithole uthi Zimbabwe 3 DRC 1. Wilson Anthony Kamosha uthi Zimbabwe 1 DRC 2. Then kuzobuya ke uMshayi Photos uthi Zim 2 DRC 2. Kuzobuya ke uDev Man uthi mina ngisuze ngibukele ngoba angilamlilo kagetsi bacijile abantu bezisa kusoke kangisuze ngilibone ke ibhola leli. Kuzobuya ke sibona abanye ukuthi bathini uMusa Mazibuko uthi ha into zeZimbabwe kungani angihambelani lazo nasokubuye zenguqu kusihlala sikhala kuphela ongapheliyo. Umsundu Zwandlovu la uyakhuluma lapho uthi mina lingangixoxela abantu bakithi iZimbabwe lingangixolela abantu bakithi iZimbabwe izawina izadliwa kimi akutsho lutho lokho ngithola kancane. Kuzobuya ke uMartin Nzira Mati uthi Warriors sithembile phela ukuthi lilithele emambuleni. UFortune Mpofu uthi sifuna ukwazi ngemali entsha yeZimbabwe athe zomdlalo lezi babadube. Kuzobuya ke uLungile Lungidube uthi liphuma kuphi kuyiphi channel singena kuyiphi decoder ukuthi sibone umdlalo lowo. Uvusa umuzi Tom Svanda uthi okay siyabonga kakhulu kodwa angikwazi ukuthi kuyaphuma njani. Unqobiza Walagwala uthi bengawina ngo-1 kumbe ngo-2 bangaqhubekela phambili asoze baqhubekele phambili kodwa bangahlohla 3 nya balakho ukuthi baqhubekele phambili. Kuzobuya uDN Mziki uthi asavelelwa abantu benkosi. Sabona ke lo msongelo machobana uthi ya asazi ukuthi kuyahamba njani. So kunjalo ke Zimbabwe. Ngayihlukani ngothi sike sikhangele ngamafutshane indaba ebesikhokhela namhlanje. Inhlanganiso yedajamu kasesijikile campaign ithi abantu kumele bakhalale umsebenzi kusasa bazihlalele ezindlini. Amapolisa athembisa ukuthi azahlolisisa ukuzabe kusenzakala kusasa ngesikhathi abantu bekhalala umsebenzi. Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikilana namhlanje lele Democratic Republic of Congo kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje olubalelisa ngoCape Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. Donald Trump is on his way home after becoming the first sitting U.S. president to visit North Korea. He stepped across